Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 17 kuNhlolanja 2022 ngontunga emilinkumo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yase siyabhalisa amabizo yena le encane sifuna injalo ngoba ukuhlalaye. Ukuhlala ngeke sikwanise. Sifuna yena le siya sesandisile amabizo ethu. Sesibhalisile amabizo ethu. Sifuna imali encane. Siyayikwanisa yena le siyakwanisa ukugcina izimuli zethu. Siyakwanisa ukuphila ngayo yena le ncane. Abangafuniyo hayi. Asilandaba nabo thina sifuna ukuhamba.
Ugantsha olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zikahulumende olwePublic Service Commission luthi soluqhatsha ababalisi abasanda kugqiba izifundo zabo ukungena ezikhundleni ezitshiywe ngababalisi likhomishini ethi baxotshwe umsebenzi.
Yena everyday town, so imoto yami zayipaka ngaphi? Ngenxa yeproblem enale ukuthi zayipaka ngaphi, akula ndawo yokupaka imoto. Sasazi kathi senze njani city council yakhona ithi sithi njengoba nobuzukho bakhona bakhwelile ndabaqondakali lokugada kwakhona. So senze njani ukuze sikwanise ukuhamba kuhle? Cela ukuthi kwehliswe ama-price la kuma-parking la ukuze sithole indawo zokupaka izimoto.
Abachayeli bezimota baveza ukukhathazeka ngesinqumo sekansili yakobulawayo esokukhuphula inhlawulo yokupaka izimota phakathi kwaleli dolobho. Amapolisa asephe ibandla le-Citizens Coalition for Change imvumo yokwenza umhlangano walo eHarare ngesonto, kodwa alifakele imigoqo eqinileyo evimba abasekeli ukutshaya amaslogani lokutshaya itoyitoyi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iyaqhubeka inqabanqoza kwezemfundo. Ugantsha olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zikahulumende olwePublic Service Commission lusithi soluqhatha ababalisi abasanda kugqiba izifundo kulandela isinqumo salikhomishini esokuthi ababalisi abangayanga emsebenzini ekuvulweni kwaso sebahle bazixotsha umsebenzi. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba umthetho wendaba ye-High Court unqume ukuba ukuxotshwa kwababalisi nguhulumende ngenxa yokutshengisela kwabo ngokungayi emsebenzini akukho emthethweni. Kodwa ababalisi abasafundela lomsebenzi labasanda kugqiba izifundo bathi balindele ukuya emsebenzini ngamehlo abomvu besithi loba yiliphi ilanga bingaqala okwenze bahle bagijimela ukuyabhalisa ukuze bathole umsebenzi. Omunye wabo unkosikazi Rachel Sibindi wasanda kugqiba izifundo zokuba ngumbalisi.
Yase siyabhalisa amabizo yena le encane sifuna injalo ngoba ukuhlalaye. Ukuhlala ngeke sikwanise. Sifuna yena le siya sesandisile amabizo ethu. Sesibhalisile amabizo ethu. Sifuna imali encane. Siyayikwanisa yena le siyakwanisa ukugcina izimuli zethu. Siyakwanisa ukuphila ngayo yena le encane. Abangafuniyo hayi. Asilandaba labo thina sifuna ukuhamba.
Uqhubeke ethi loba nje iholo elincane yibo iyenela, ngakho ke bazimisele ukuqala ukwenza umsebenzi loba kusasa. Kodwa inhlanganiso ezimela ababalisi zithi okwenziwa nguhulumende kulakho ukuphazamisa isimo semfundo elizweni ngoba ababalisi laba bengelalo ulwazi olweneleyo. Isikhulumeli siyathuza uMnumzane Themba kuye moyo uthi bazaqhubeka bekhankasela iholo elingcono kulalelo abalitholayo, njalo ababalisi abasanda kugqiba izifundo bangeke benelisele umsebenzi.
Thina njenge-Atuz lokhu sikubona njengokutshaya indlovu ngempama, ngoba ababalisi kabadli kwethuselwa. Ababalisi balambile, kabazenzisi. Ababalisi sebenziwe abayanga bokugcina, kabazenzisi. Ngokunjalo ukuthi umuntu akutshela ukuthi uyakusurizayinile emsebenzini, wenevele kusebenzisa ungaholi. Uyabe kwenza esinye isiyelele esinzima kakhulu. Asikwazi ukuthi ke nxa i-public service isenza ababalisi iziyelele ngalindlela ikhangelele ukuthi laba bafundiswa ngababalisi labo banjani. Kodwa ke sithanda ukutshela i-public service ukuthi umango esesiwuhambile mude kakhulu emuva sekukhatshana phambili kwelapho kuseseduze khona.
Kodwa omunye umbalisi unkosikazi Nesisa Dube ufundisa kwesinye isikolo eHarare uthi sebebuyela emsebenzini bekhonona esithi babona ingane inhlanganiso ezibamelayo sezibaphazamisile.
Njengababalisi sesibili emsebenzini abanye kodwa abanye sizabuyela ngeviki ezayo mhlaka 22. Isizathu kuphela esenze sizabuyela ukuthi ama-unions ethu ayiwo asimelayo akade siwathembile behlulekile ukusimela basilethe down. Iholo akade sikhangelele ukuthi bazasikhulumela lona silithole lifike lapho esikhangelele khona behlulekile ukuthi basikhulumele kukho konke lokho. So ngokubona kwethu thina njengababalisi ukuthi kuthiwe sisuspendwe kumbe sigxotshwe umsebenzi kade kuyinto evunyelwane ngama-unions ikakhulu izimthalo uhulumende ukwenzela ukuthi kube ngani kwethusela ababalisi. So thina ukusifisele emsebenzini ukuthi kasisela muntu osimelayo. Ama-unions ethu sebesitshengisele ukuthi vele kabathembakalanga akula kusimela abangasenzi zakhona.
Imizamo yokuthola imbiko yokugatsha lwezemfundo yehlule ukuthi izisebenzi zogatsha lolu zithi intatha lezindaba kazisebenzise imbiko ekhitshwa yilolu gatsha ekuba lo ongayanga emsebenzini ngeviki ezayo uzaxotshwa. Umphathintambo wegatsha lwemfundo yeprimary lesecondary unkosikazi Evelyn Dlovu kuviki edluleyo ukhiphe umbiko othi ababalisi bonke abatshengiselayo sebexotshiwe umsebenzi okwenze inhlanganiso yababalisi ye-A2s iyemthethwandaba ukuyaphikisa leli nyathelo. Loba nje idale lithe lokhu akukho emthethweni uhulumende uqhubeke esithi uzaxotsha bonke ababalisi abangayo emsebenzini kusiyafika umhlaka 22 Nhlolanja. Ababalisi bebetshengisela ngokungayo emsebenzini selokhu izikolo zavulwayo lonyaka kusukisela mhlaka 7 Nhlolanja. Uhulumende ubengeze iholo ngesilinganiso sengamachumi ekhulwini 20% kumadola eZimbabwe waphinda wapha izisebenzi zakhe ingxenye yaleli holo ngekhulu lamadola eMelika i-100 US phezu kwamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 US yokusebenza ngesikhathi se-COVID-19. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abachayeli bezimota sebeveze ukukhathazeka ngesinqumo sekansili yakobulawayo sokukhuphula inhlawulo yokupaka izimota phakathi kwaleli dolobho. Abekansili bathi lokhu bakwenza ngenhloso yokuvikela ukuminyana edolobheni njalo badinga imali yokuphathisa ezentuthuko kobulawayo. Kubika u-Ezra Chisa Spanda.
Basele bephethe ongaphansi abatshayeli bakobulawayo bemangazwa inhlawulo yokuphaka izimota okwesikhatshana enzikini yedolobho. Omunye wabo unkosazana Faith Juma othi kalankani ngenyathelo likamunisipala leli.
Mina ngilobuhlungu obukhulu obenziwa yi-council ukuthi i-council inxa izathi khona khona ukuthi sipake izimota 30 minutes bethi khona siyabhadala imali engangedola. Idola, that's a lot of money. Sivele asivumelani lakho. Sithi phansi ngakho vele lokho akunga-approve, akungavumakali ngoba into engalunganga le siqhilwa egcekeni nje, that's a daylight robbery.
Umnumzana Justin Ncube uthi obunje kazaka kubone i-council iyalwa.
Ukuthi dollar for 30 minutes azake sikuze kuloleni lizwe lakithi le Harare kwangikhona e-capital city ngakula abantu abathi dollar for parking. Angikwazi ukuthi bazame ukukhawulisa kumbe abantu bangifana ababuyile angazange benze i-research ezwayo kumbe kulo muntu njengoba ukufaka i-price engazange ayenze i-research yakhe.
Unkosazana Lilian Komo yisakamisa kobulawayo okhala ngokuthi lindleko izabathwalisa nzima.
Ngena everyday town so imoto yami zayipaka ngaphi ngenxa yeproblem yenale ukuthi nizayipaka ngaphi akula ndawo yokupaka imoto. So sazi kathi senze njani i-city council yakhona ithi sithini njengoba lobo zukho bakhona bakhwelile ndabaqondakale ukugada kwakhona. So senze njani ukuze sikwanise ukuhamba kuhle? Cela ukuthi kwehliswe ama-price la kuma-parking la ukuze sithole indawo zokupaka izimoto.
Isikhulumi sedolobho lakobulawayo unkosazana Nesisa Mpofu uthi besekule ngxabangxoza kobulawayo abatshayeli bengasalandela imithetho yekhansili yokuphaka izimota.
Besesilahlekelwa izimali ngoba ama vehicles ebesehlala kuma parking bays isikhathi esinde. Siyakhumbula futhi ukuthi kwezinye indawo bese kungula ama car cleaners achone cleana izimoto, kube labantu abatshintsha imali abahleli emgwaqweni izimoto zabo zithona zihlezi, kube labo mechanic futhi abahleli khona phana, labanye laba aba public transporters abesechona epakile kuma parking bays.
Umampofu uyaphambile ecizelela ukuthi uhlelo lolu asolo kuvimba izimoto kuphela, kodwa ukhansile ifuna ukukhulisa isikhwama sakhe semali.
Iproject le ikhangelani? Ikhangela ukuthi okwakuqala izangenisa imali edolobheni lakoBulawayo, ngoba iproject le ikhangela ukuthi nxa sipaka sizabhadala. I 30 minutes zone uzaphaka for 30 minutes ubhadala idola yakho, bese kusiba lamanye amazone aye 1 hour uzaphaka for 1 hour ubhadale idola yakho.
Abantu abaningi bakhala ngokuthi babanjwa ngamandla okungena enzikini edolobho belanda kuyathatha imali yamabhanga lapho kuhlala kule ndwendwe ezinde zabe belinde ukungena phakathi. Ngimelesinto 7 kuBulawayo, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Lanxa ibandla likaMnumzana Nelson Chamisa eleCitizens Coalition for Change seliphiwe imvumo yokwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho eHarare ngesonto, amapolisa athi abasekeli balo akumelanga bahambe belandelana ngezimota eziningi betshaya amaslogani, kanti njalo abavunyelwa ukutshaya itoyitoyi. Leli bandla lisoze livunyelwe njalo ukuthwala abantu ngamabhasi besuka kwezinye izigaba ama constituencies besiya kulomhlangano wona ozaqhutshelwa eZimbabwe Grounds eHighfields. Amapolisa athi zingephulwa izimiso lezi azawuvala lomhlangano kungabi indaba zalutho. Imigoqo leyisolwa kakhulu ngabasekeli bakaChamisa besithi iveza sobala ukuthi amapolisa aphatha ibandla labo ngesaba esilukhuni nxa kuqathaniswa lezano PF. Abecele leMDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe bathi uMakhuphe uhlanganelo mnumzana Abednego Bebe lo sikhwicamfundo Watchman Ncube abe Citizens Coalition for Change kwaBulawayo ngolwesibili becebisana ngabangakwenza ukuhlenga izigaba zakoBulawayo ezilakho ukuphungulwa nxa abantu bengabhaliselanga ukuvo ota ngobunengi. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Okumqoka okuphume emhlanganweni wangolwesibili yikugqugquzela ukuba usapho lweZimbabwe luyebhalisela ukuvota, ikakhulu abasemhlubulweni weMandebeleni. Isikhulumi seMDCT uMnumzana Ntando Ndlovu uthi kuvunyelwene ukusebenza ndawonye kukhetho oluzayo, njalo lohulumende enze inguquko kumthetho wokuvota ezweni.
Okumqoka okuphumileyo phakathi kwengxoxo lezi yikuthi abakhokheli bamabandla aphisayo kabasebenzi ndawonye ukugqugquzela usapho lweZimbabwe ukuthi luyebhalisa ukuvota. Inkokeli zabona sezisebenza zonke njalo ekufuqeni ukuthi uhulumende weZimbabwe enze esingathi ngama-electoral reforms, ukuguqula imithetho ekhangelane lokhetho. Njalo uzabhekisisa ukuthi kulokhetho oluzayo esingathi ngama-by-elections ngoMatch kuvunyelweni ukuthi amabandla aphikisayo asebenze ndawonye ukuhlola kanye lokukhangela ukuthi ukhetho olwama-by-elections luzayenziwa ngendlela.
Ohlaziya ngezombusazwe uMnumzana Efincube uthi ijoyi kwezombusazwe alisebenzi.
Ijoyi kupolitiki kalisebenzi, akula kufunganani ijoyi uthubana ngisamkhulumisi kuze kube phakade laphakade. Namhlanje liyaxabana, kusasa libe ngabangani. Yingakho kumele abantu bahlale belamathubo ukukhulumisana. Amabholoho upo kupolitiki kayatshiswa, kusasa umngane uyisithi. ukuchitha isitha ngomngane kuhlala kunjalo abantu kababambisane badinge ukubambana badinge ukubumbana ukunqoba kuzadinga ukuthi babambisane basebenze bendawonye kungakhathalekile ukuthi bona bake bahlukana ngokwembono kusiya phambili
unkosikazi Cora Ndebele ogqugquzela ukuba abantu bayebhalisela ukuvota bavote uthi kuhle ukuhlangana kwenkokheli zesigaba
kuhle kakhulu ukuthi inkokheli zakithi ke zihlangane zibonakale zizonke kutshengisa ukuthi loba lingabe likuma different camps kodwa njengabantu abasuka kusigaba esisodwa lilakho ukuba likhulumisane njengabantwana bomuzi owodwa akulanto embi kakhulu into eyenziwe ngu-Welshman umamakhuphe abantu abaqala ipolitiki bonke bazana banakho ukubana basebenzisane
Umnumzana Elfas Mashaba ilunga lebandla elibusayo lezanu PF enketha usole umhlangano wangolwesibili bephendula ngomhlangano wangolwesibili enkundleni yabo yebulenjini eTwitter abebandla leCCC bathe abazilutho ngomhlangano lo kodwa bekhuthaza uZulu ukuba ayebhalisela ukuvota njalo aphinde ayevota kuma by-elections kunyanga ezayo uZulu uyakuncoma ukukhulumisana kwamabandla aphikisayo bekhankasela ukuyabhalisela ukuvota mhla ka 26 Mbimbitho izwe liyakukhetho libuyisela inkokheli zecouncil ledale ezazixotshiwe ngamabandla agoqela iMDCT lePDP ngendaba ezihlukileyo Lumhlangano wenziwe ngesikhathi sinye abecommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iqhubekela phambili ngohlelo lwayo lokukhuthaza abantu ukubhalisela ukuvota kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho luka 2023 ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Ulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukulwisana lomkhuhlane weCOVID-19 kanye lokhetho lwama-by-elections. Abacatshangelwa ukuthi ngabebandla lezanu PF izolo bahlasele abebandla leCitizens Coalition for Change eHarare ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections. Kulabanye njalo abalandeli bezanu PF abathi bahlaselwe ngabalandeli bebandla likaMnumzana Nelson Chamisa eNjube kobulawayo. Amabandla omabili akhuthaza abantu ukuthi bekhankase ngokuthula. Umongameli Emasoni Mnangagwa ngomgqibelo laye ukhuthaze abantu bonke ukuba bekhankase ngokuthula. Kusenjalo amabandla ezombusazwe athembisa uZulu inhlelo zentuthuko nxa enganqoba kukhetho lwama-by-elections lolu oluza kwenziwa mhla ka-26 ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Elifas Mashaba owezanu PF lo dokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Chamisa uMashaba usungula lingxoxo
ama promises ayenziwa iparty ayenziwa president siyayibona imigwaqo isilungisiwe njalo sokubulawa khona kabi ziyangenela ukuthi ilungise ama-major roads within the city ngoba bebona ukuthi laba abantu abakhona abangama-councillors akhona sebehlulekile sinjalo sithemba ukuthi kathe silama by-elections ku-8 wards esikhangele ukuthi khona sizalungisa because sibethemba ukuthi abantu bakobulawayo sebebonile umbono ukuthi khona laba abantu ade bewafaka laba ngabayindawo njalo sibethemba lokuthi even kuma-constituencies amabili inkulumane lephumula kuzaba yisema kuyala lapha undoda ukuthi khona i-violence bona thina izanu PF ayela sizathu sokuthi yezi-violence bona ngokwabo ngokulokho bedabukana phambili laphakathi besiyala abanye besiyale anti uyabona ukuthi vele i-confusion so bona bodwa basebenzelana i-violence ayilani lathi enjulwe ngikhuluma ngabantu abachayiweyo bechaywe ngabantu be-opposition sibasezibhedlele so sithi thina hayi mayuyu asengeneni sikhankase kuhle sikwenza ukuthi kukhanye ukuthi onqobayo mbani.
Eh, ngena khonapho baba Sibanda.
Lapha ngime khona ngime ngoba sengiwele egodini emgwaqweni ngendlela ukuthi akula mgwaqo. Uyabona umgwaqo lo odlula eduze naseziphaleni lapha ndoda. Ungasuyafika kwi-intersection laphana. Akuhambeki mdalo wami kwengikhona la. Abantu bakobulawayo sebesazi ukuthi into ethiwa izanu le ayibasizi kalutho. Njalo ikakhulu umongameli wezanu uMr. Dambudzo Mnangagwa. UMr. Dambudzo wazakala kakhulu kwele Matabeleland ngokuthi nguye wayengu-mastermind wokukhula wonke elokhu iqhubekela phambili ngezinye izindlela iqeda abantu. Ngakho angibona ukuthi abantu Matabeleland bangazwisisana no-Mr. Dambudzo nezanu yakhe ngoba ubakhumbuza into ezimbi kakhulu ezenzakalayo ezigabeni zabo kumuli zabo lakubantu babo labazali babo.
Siyakuzwa Sibanda. Baba Mashaba,
kunasitsholo yedwa ukuthi imigwaqo kayihambeki igcwele ama-potholes all over. Imigwaqo kanti vele olomlando okuyenza imigwaqo mbani anti i-council. I-council ngoba nababusa is-MTC. So kuyazivumela bona ukuthi bayazihlubekela. Ngakho-ke i-government kathesi singenile kayithi yathi ngona iqale ngokwenza ama-major roads intalinkayo into the city ukuthi bencedise. Siyibonile uma siye phambili silungisiwe. Ungahamba uye ku-George Avenue ngale ikulungisiwe, ungene phakathi edrobheni kuyalungiswa, kulungiswa i-government. I-MDC council isiyehlulekile, uyazitshelo yedwa kayisime nto njalo. When you talk about indaba yokuthi u-president Mnangagwa was the mastermind of Kukurahundi. He was a minister then. And ilizwe leli umuntu wayelibusa lapho bona babe opposition behluleke ukuthi bemchallenge umgabe esaphila. Wayesefundi bechallenge ongenileyo after him when he was just a mere minister. Kodwa-ke seyenzeni ke ubaba uMnangagwa usethena waforma i-peace commission. I-peace commission eyiyo ethe ikhangele zonezindaba eziyiproblemu ezeGugurahundi land. Ibiningi imihlangano esiyenziwe kuhlalwa nezinduna lama-representatives ama-NGOs lani kukhona kusemgcekeni ukuthi ufuna kulungiswe lalabo abantwana ababa-affected, labazali aba-affected kathesi ama-birth certificates kuthiwe kabahambe bedathiswa kungabuza mbuzo and so forth. And we as ZANU-PF lamini so we are saying it's a regret. Situation eyenzakalayo endaba eGugurahundi ayimnandi to anybody.
Yes, Sibanda, vala ngamafutshane khona baba.
Indoda enhle kangaka kayikwazi ukuthi xa unemota khona eZimbabwe awukwazi uthatha imali yakho uyobhadala umthelo ekhansilini. Umthelo wemota wemgwaqo ubhadalwa ezinara. Ezinara yelo mlando wokulungisa imigwaqo.
Major roads, abantu bakithi kabafundi ukuthi ngumakhelwane, singomakhelwane. Ngabafaka kwesi sikhathi uzathola ukuthi emzini wangakini omunye ku-MDC, omunye ku-TCC, omunye ku-ZANU-PF, kambe sesingalwa silwela khonokho ngoba singabantu bani. Thina sithi abantu kabahambe bevota, abangene bekhankase, laba bezikhankasela besiyale bazamile babadube nge-weekend la edlulileyo lapho e-TCC emganwini ngale bekuyangisa, angikwazi bebezamani, bekuyangiswa ngalaba bantu. I want to they already rejecting them. So asomlando wethu ngumlando ukuthi abantu bayabona ukuthi i-confusion abalayo lokuhluka abalakho kunjani. So abantu ba cannot continue belandela into engala focus.
Umnumzana Eliphas Mashaba lilunga leZANU-PF ubexoxa endawonye lodokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somholi we-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa. Bevelo Gibbs Dube we Studio 7. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa los komiti wamapolisa esabelweni seGauteng sebekhudaze iqula elisibiza ngokuthi Operation Dudula elihamba lidinga abokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni ukuthi lekele ukwenza lokho ngoba kungekho emthethweni. kubika uThuso Khumalo.
Ekhuluma nabezindaba izolo, uMongameli Cyril Ramaphosa uthe uhulumende wakhe uyakwazi ukuthi kulabantu abahamba bengena ezindlini lemankampanini bedinga abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Uthe kufanele lo mkhuba uphele njengoba lokhu kudala ukuxosana ngobuzwe, njengoba abantu abaselizweni abavela kwamanye amazwe beza ngokujiyeneyo.
There certainly is no need by the South Africans or for South Africans to take any action in their own hands.
Akudingeki ukuthi abantu bafake umthetho ezandleni zabo. Siyabazi abahlanyela inhlanyelo yokucwasana ngobuzwe.
Trying to ferment negative attitudes and feelings towards people from other countries.
Esebuzwa ngabezindaba ukuthi uhulumende wakhe uzilungiselele yini nxa kungaqhamuka izenophobia, uRamaphosa uthi abezomvikela balindile ukuqeda lobanhloboni yodlakela olungaqhamuka. Kusenjalo usikomitsho mapolisa edolobheni leGauteng uMnumzana Elias Mawela uthi akukho emthethweni okwenziwa ileli qembu elizibiza Operation Dudula.
There's no citizen who's empowered by any piece of legislation.
Akula muntu owumuntu kazana ovunyelwa ukuhamba ebuza abantu ukuthi baselizweni ngokusemthethweni kumbe hachi.
Once the people start doing that, they are overreaching.
Usikomitsho Mawela uxwayisele liqula ukuthi lingaqhubeka lisenze njalo lizayifunda ivaliwe.
I call upon Dudula operatives that they must cease to do that. They shouldn't do that. If they want to assist us in dealing with illegal,
ixwayisa iqembu le-Operation Dudula ukuthi lekele ukwenza lokhu ngoba bengaqhubeka bazafica imbila zithutha.
In that space, this is what is happening. But once they begin to take the law into their own hands, they are crossing the line and the laws of the land needs to be applied.
Amalunga eqembu le-Operation Dudula asekhona endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Lapho bahamba khona baxotsha abantu bokuza abathengisa emsikeni, ezitolo lemabhizimisini, besithi imisebenzi abayenzayo ithathwe izizalwane zakwele South Africa. Ngempela viki amapholisa acine esebenzisa intuthu ehitshayo lemoto efafaza abantu ngamanzi ngesikhathi amalunga aleli qembu ezama ukungena eHillbrow Uvale le-Orange Grove. Kodwa kokhokhela leli qembu uMnumzana Nhlanhla Lux Dlamini uthi kusobala ukuthi amapholisa athola intshontsho kwabokuza laba yikho engawabophi xa besephula umthetho. Uthi akumangalisi ukubona iziphathamandla zikahulumende zingabi yingxenye yohlelo lwabo ngoba azazi inhlupho ezibhekane lomphakathi malanga wonke. Lamhlanje ke akasatholakalanga ukuthi aphawule ngokuthi bazaqhubeka ngenhlelo zabo ngemva kwesixwayiso samapholisa loMnumzana Ramaphosa. Iningi lezalwane zeZimbabwe selemukele ngenjabulo enkulu inkulumo kaRamaphosa lamapholisa. Lobanje bekhona bathi kuvamile ukuthi uhulumende aqine emlonyeni kodwa aqine engasenzanga lutho. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Iyaqhubeka inxabangxoza kwezemfundo. Ugatsha lwePublic Service Commission soluqhatsha ababalisi abasanda kugqiba izifundo ukuthi bangene ezikhundleni. Likhomishini ethi zithiwe ngababalisi asebexotshwe umsebenzi. Ibandla likaMnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change seliphiwe imvumo yokwenza umhlangano walo eHarare ngesonto kodwa lifakelwe imigoqo elukhuni evimba abasekeli balo ukutshaya ama-slogan. Abatshayeli bezimota basola ukukhwezwa kwempatalo yokupaka izimota zabo kobulawayo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.